isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chanisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso uMnumzana Lovemore Maduku, ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli, uthi nxa uChanisa efuna ukuphikisa impumela le, kumele ahambe elobufakazi bama-V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yama-V11. Ma-V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho, kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa olama-V11 afana lawonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwathulileyo impumela iyafana lalokhu okukhishwe yizeke.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisichiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingama-14. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Butler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Xa kuwukuthi abe-MDC Alliance uba uChamisa ungenisile udaba lwakhe i-constitutional court ngemva kwamalanga ayasingathi ngisikhombisa, wasukuza kuthi i-constitutional court isihlala phansi ibizethi ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu-ke sekuza kutsho ukuthi ngemva kwe-14 days akucala ezokuthi kuzwakale i-constitutional court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe ukuba ngu-president 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki, lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza yeyamele kubandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.